kivathi kukondwe ukuthini ukulala ulimi yini kumbe ikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo abantwana ba eqiniso ukuthi abantwana ezikolo abathwele nzima ngingakutshengisa nje okunye okuminyani esike salwa lakho kulesikolo esifundisa abantwana sathi kwathiwa abantwana abahambe bayedinga emakhaya ukuthi ukukhala kwedonki yikwenzani ukukhala kwenjaye kwenzani njalo njalo abantwana ke sebebuya ke sebebhalile phansi ukuthi ukukhala kwedonki idonki iyakhonya uticha wathi hayi akusikho lokho ngoba encwadi inabayisebenzisayo kakutsho njalo uselahlisa abantwana kwaba lobuhlungu obukhulu ebantwaneni batshela abazali babo kwaba lobuhlungu obukhulu ikutshengisa ukuthi yindaba ekhona ungaziye ezabelweni ngaphi langaphi uzakuzabe kuthinta khona lokho
kudala kwakuvele kusenzakala njani siyakwazi ukuthi lalikugatsha lwezemfundo obabalisi babehanjiswa njani ezikolo
babekhangelwa nxa bekhatshwa ukuthi bayakwazi yini ukukhuluma labantwana njalo ukukhatha kwabantu kwakungathi kwamatishala kwakungathi kwehlukile ngoba izindawo izigaba ngezikhaba zazizikhathela amatisha kungabala lokho kuthiwa amatisha aqatshwa ndawonye endaweni eyodwa labo abakhathi bengabantu abangazaziyo izindima ezehlukeneyo bona bakhumbula ukuqhatsha ababo bona bakhumbula ukuthi ababo kababe lemsebenzi bekhohlwa ukuthi okuqakathekileyo lulimi